soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe Zambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Uthule esitaladini, amasotsha akhona ayahamba-hamba, lamapolisa ahamba-hamba, asikazwa uthuthuva.
Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho le-Johannesburg kwele-South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Asazobhikisha bebhikishele ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kale lungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli lezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hichilema onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulinhlanganiso eziningi ezivela kumazwe achiyeneyo abalisa eZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolukhetho. Enye yalezinhlanganiso ngentathele zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxele isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule esitaladini, amasotsha akhona ayahamba-hamba, lamapolisa ahamba-hamba, asikazwa uthuthuva.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasotsha ezitaladeni?
Ah, abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona ngizathi kuzaba ngani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha ema-town.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani, bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama mask?
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela eAfrica, angaboni abavela eEurope labo America. Kukhanya ngani nxa uhamba eLusaka ngawe wathuthi kulo khetho ngoba khanya kuthule.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso entathela izindaba eMedia Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolie D. Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labe-South Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze besizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Abantu abaningi bakune inkulumo ezihlukileyo lapha ezinenginengi, kodwa abantu abaningi especially abalana eSouth Africa bajabulile Chris, bathi kungani uMzimbabwe ezoba ngumeya walapha. Kanti ke kube nokuchaza kancane ukuthi imbali yalo meya, bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana eSouth Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho, wayenza incwadi zefake okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, uthi ngagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha action, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama pressure groups abayisithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikisha ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikiswana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama South Africans bathi abamfuni. Ikanti ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu beSouth Africa ukuthi umuntu wangale special khona leso zwe abe azoba ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo kobulawayo besola ukuqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaqoqela amaphepha okusebenzisa inkundla zebulenjini lokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kulezi gaba ezimbili ezenzakalayo, kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, then kulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo besikwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya kwi-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga nje ukuthi bazilele babe nolwazi ukuthi nxa besiya khona ngale kwi-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besezikolweni, abanye babe la ma-role model avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntakanazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba ukuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshu yokuthi bafane lapho. So indlela yokuthi izancedisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi akuzomele bayihambe kuphela bachaphincele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe, kodwa bahlale khona apha elizweni ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Funa ukukhombisa ukuthi umuntu usengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-system kahulumende ezwe kahle, abantu bayawuthola umsebenzi kungala muntu ofunjathisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo laphana empilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile akade bevela phandle ngokobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapha bangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyapikitsha khona ngale kwaba lo msini. umhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njengabo abantu bemhlukuleni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu ba apply ngoba kwakuthiwe embikweni esasiyibona ngokuthi abantu angaba ba apply bayachiwa zinhlelo kwabasukumele phezulu sasifuna ke ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawa afunakalayo singama 5 o level ngakala English language mathematics le science subject lamanye nje amanye ama subject afunakala yikho ke sasesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni nonke jikelele abasincedisayo abanye bayathengela abanye ama uniform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi wathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto nokuthi baqala ukuyafunda nxa sethe wathola indawo abanye bebehluleka nokuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye kumele begade beye-interview eHarare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinga imali esuke ekhaya sinabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana eplam trecholojo khona emngceleni kumele ukuthi bagijime bayefika eHarare baye-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumende centralize ama interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho ke sithethe sibona ke ngemva kwalapho kwasokutshintsha uhulumende waqala ke ukuthi abantwana baye kuma interview ndawana eziduze lapho ngathi kulami uMichael Ndiweni kulomnumzana Tset Bajila kulomnumzana Mlungisi Dube kulomnumzana uPhumlani Sibani bane but kulabanye abasekelayo abanje ngawama Phiswa abase UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abantu abasekelayo kakhulu abanye bele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthi sokuthe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye beyasanda zokuhlala sabancedisa ukuthi bathole indawo khuluma bebevele beapply omunye wase apply almost 6 times engakazi abizwe kuinterview wawudwala ukuthi kumele afumbathise esincane ukuze athole indawo labantwana abafika phose phezulu kwe 150 bagcwele nje indawo nazonke zelizwe kule 31 abe primary nursing care then kula general nursing ba about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakala ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayeqala ke ukufundela izifundo zobongikazi
lo ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 ekobulawayo udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi obona ngobudlelwano bele Sudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC kubike inkampani yezindaba i-AFP i-ICC yethule iwarrant yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni se-Darfur u-al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho beloba inkundleni zokuxhumana abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017 kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindizela izwekazi le-Afrika uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga
kuqakathekile ukuthi into enjengale yenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo e-Africa abasuke abaziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyi-minority indlela u-Omar al-Bashir aphatha ngayo abantu be-Darfur yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwabakhona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilishiya yakhe iJanjaweed ukuthi ibulale irepe abantu pillaging ama villages bechisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka lezi njengalezi ilethe emthethwandaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uwenza ngalipi igunya sokuqhakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir uhanjiswa njenkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulamacala amaningi awenzayo ikakhulu icala legugurawundi ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abochiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba ngikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqakatheke kangakanani okokuqala i-court le international criminal court ibunjwa ngomo umthetho oyiwo waba khona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enza ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona i-problem yasuke yaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemadebelelendi bebengelayo interest endabeni yemadebelelendi kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhitshwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe kade lalo ngitsholobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aphambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngitsho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke onalana esiwabone khona khona phana eZimbabwe uthi wenga bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kumaphambi kwenkantolo le
umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende usezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni yeTwitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo lokungaguqulwa kwemithetho yokuvota uNgarivume uthi ngomvulo uzabhikisha ephandle kwamahofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7 yalibingelela lonke khona ngale thina siyaphila ngapha sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni komakhelwane ukuthi sizodinga elokuzeni impilo ngenxa yezanfiyevu so siyacela abantu bonke please ukuthi sihambe siyerejista nje sitshiyane lalokhu abakukhulumayo khona ukuthiwa khona he bafuna ukuncedisa abantu abedayaspora abasincedayo bona bathiya abantu besifa ngendlala ngale abantu
abantu ekufanele ukuthi benike imali yokuthi bezinyeke bafuna ukunceda thina basinceda ngani amabizo abafuna ukubhala ngawani thina asikufuni konoku ukuthi siyabhalwa siyabhalwa ngaingani anithunywanga lo muntu ukuthi ngibuye ngapho but impilo yami ye anithunywa ukuthi ngibuye ngapho so nxa sebezithi kona ye kuthiwa ye sizwelusizo ibizwelusizo obani aliboni yini ukuthi indlela eseliyenza yeyiusanyalo yenzani into ecadile yebonayo plus futhi undidalo kuthiwa ngumqondisi moyo lo umqondisi moyo lo kufanele tshela ama-supporters ao ukuthi bengakhulumi into ze-tribalism leyi otherways leyi isinolonga e-political party nangikhanyele isifana labonyarabzo funeralpala kaukuthi wena ebibhizi libhizi ukuqeta uvitamisa angikwazi ukuthi kuhamba njani and on the other hand angeke ungathi iqoto uvitamisa i-tribalism elikozayo khonapho injeli ukuthi khonapho kulokuzeni ku-mrp akula masiyona asapotiera a-mrp bakhona akula masiyona asapotile kuzeni embz bakhona akula mandebela asapoti uvitamisa bakhona so lina lithini thina zonke zisembizeni e-one lina be-mrp lathi thina be-mbz alene kufuna ukulwisa ukuthi siphiphile kuzeni ubunyonyo lokungenele kuzeni ekudleni kwethu i-1 pf lomnangabo nothi kokweni loku utshona likhuluma into zetrebalism siyanini into lezi siyenza into siyathi izimbabwe enhle
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-50 sondoku ufokandovu laphana eflampi endaweni yabogambo basakazi bendithanda ukuthi ngempawuli ngamaqembu aphikisayo onke nje jikelele ikakhulu lokazi lonele -mdc alliance nabo bonke e-mrp all amaqembu aphikisayo nyawaza lokhu ekhuluma ngokhetho esitayo abantu kabarejista ukuvota bevotelani ambazwa bekhuluma ngama-electoral reforms ngoba these reforms yiwo futhi azoyenza after the election beqala ukukhala kube le rigging kanti waye bengakhaleli ukuthi kube lama-electoral reforms bavele besho nje ukuthi without electoral reforms asiyo okhethweni ukwenzela ukuthi izani ilungise ama-electoral reforms izo ama-electoral reforms la elokhe nje still they will go to election at the end of the day izanu ngapha kuma-mps siyaza yela ndaba lokurika but ku-presidential ngale oyingeni lama-powers izohlala iwini izanu ababebhizi ngama-electoral reforms besembuya laphana odabeni lwepolati lalaba abaphiwe izimoto hayi siyabonga laphana uthi siyabona laphana uthi mnangagokhe abangani bakhe bepolati ukuthi unatha laba itiye ngoba into yenziwa kupolati laphana ngama-topic sebaphi izimoto ama-isuzu ngoba oza laba itiye than indaba eni ye-covid laphana i-covid njengoba iningi kangaka i-main spread i-super spreader i-covid uzupho uzupho nguyi-super spreader ye-covid abantu bengenzani beyenza ama-social distancing but kuzupho bazaminyana so umnangagwa akafaka amatekisi i-transport ibe ningi okwenzela ukuthi abantu bebe lama-choices okuthi umuntu engahamba ngani izilongo nje kulozupho hhayi ngiyalitshela mina ikoroni isezoqhubeka ikhona ngoba laphana abantu balilayishwe ngathi kusemngamasaka ngiyabonga
linjani basakazi labalaleli ngithanda ukuphawula kakhulu laphana indaba kamthwakazi laphana thina singeke sihlale singaphansi kwencindezelo asingeke sihlale singaphansi kwencindezelo yabantu basempumalanga ngokubana abafowethu abanye sebechade emashoneni amanye amashoni asechade ngapha emathebelelendi uma siya kubhayibhile laphana umose wathi uma esiyakhupha abantwana bakwa-israyeli ngaphansi kombuso kafaro wathola ukuthi abanye abantwana bakwa-israyeli basebewuthandile umbuso kafaro kodwa enye ingcosana yaphakama yamamela umose umose uma wayebatshela ukuthi kuleli lizwe emfuna ukulisa khona elizothola ukuthula khona elizothola khona ukuphumula lelo lizothiwa yikhenani kodwa bagcina befikile beyingcosana ngiyabonga basakazi labalaleli
salubonani basakazi we-studio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika le thuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingasilo lizwe eliyi-one
salubonani 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 mthakazi omuhle salubonani basakazi siyabonga kontungamile inkomo wamhlanga siyabonga ogandi sibonga indaba nesipha zona nezethulela zona okubuhlunga lokho kukhulunywayo ukuthi abantu bengavaki amazwi alokubandlululangana ngobuhlanga kubuhlungu kubuhlungu babo Chris Gandhi njengoba ukhuluma nje ekuseni. Hayi, ukukhuluma kungcono kulokwenza. Mawa sithi ngibona lokhu uyabukubona. Kambe abantu bomthwakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo. Kambe kufuneka uheadmaster ehlanganane esikolo kuyobuye uheadmaster ovela emasingo. Ematema kumthwakazi ushita bekho abantu bangaba uheadmaster kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security. Kuyobuye umuntu ovela phansi khona le koromonzi noma eshipingi umthakazi shuta akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo manje sebelisha nokuba wosebhuku komthakazi khona pha kotola umuntu engumkomberela mpela engosebhuku silabantu abanjengabo baba ugaba lokugawuli lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kweleni langa ngike ngihlangane laye kambe ma ekhuluma echayela izanu izandla ethi right asale ukuthi impela i-right kuye angathi right kubantu bonke hambe shuwa engathi yena kukhitshwa ama-sanctions kanti ama-sanctions afakelwe abantu noma afakelwe ama-individuals kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America bayafunani bayehluleka ukuthi balungise ilizwe bekhala bethi yazi funa ama-sanctions ekhitshwe why bengalungisa ilizwe manje abantu kuthiwa senze i-social distance into ebuhlungu bathandekayo bethu kuthiwa senze i-social distance kodwa mase sibuyele emakhaya emsebenzi vele emsebenzini siyakubana sigcwale phakathi kwezupu iphi i-social distance lapho iimoto zabantu zimisiwe kanti izupu isebenzela bani
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele melika asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga amanani la atshengisa ukukhuphuka okwesilinganiso esingamachumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo sixoxele ezalane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State unkosikazi Priscilla Ndlovu kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzise ukuthi bawubona uthuyanga so bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela singalithatha yiliphi mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva
lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka ungathini wena nxa ukhangele amanombolo akhona lezi nsuku
igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwase lilomnyaka kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule ye abantu bayafa abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-south njengabo Mississippi labo Alabama labo Florida abangaze ngama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination so abantu abayeke luhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela lakhona laphulapha enihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo ye bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South siyabona ukuthi amanamba ayaqansa kawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona igciwane leli ligciwane elinzima elifuna ukucutshungulwa siyakwazi ukuthi antshe kuthiwa kuhlala kwelilanga kuya kuye elinye elingani lulolaka kuye elinye elingeni linganeno singabona khona ukuthi kuqala lalinganithiwa liyalobulala abantu abadala kuphela leli lakathesi liyabulala wonke umuntu nje labatsha ababezihlalile phandle kuqala lingabahlukuluzi bengaguli kathesi leli likhona bathi ngelilolaka so yikho kusitshengisa ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane onzima omele ukuthi uhlale becubungula becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifile lilolaka olunganani linganeni liyafana nalokuqala kumbe kalifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChristian.